umnyaka lo esiya kuwo sesikhangelane lama-bill afana lama-act afana layezida lama-act afana le-freedom of information njengani intatheli zindaba kumele likuthakazelele kakhulu lokhu khona kuzaba le-bill elibuyayo elizathiwa yi-cyber security bill lelo-ke ithemba lami liyakwazi ukuthi liqatheke kangakanani empilweni esesiphila kulezi nsuku so ngibona ngazathi ubaba umnankagwa uzama ukuthi uhulumende ahanjiswe ngendlela ehambelana lezisekelo zomthetho lombuso so ukuba qotho kwakhe lokumanyana kwakhe labanye kuthengisa ithemba simbone esiba nabantu ababenisane laye kuma-elections awadlulayo ngohlelo lwe-Poland sabona kulokuzwisisana kakhulu okukhona phakathi kwabo kodwa sibone ubaba umbeki efika njalo lapho esezama ukuthi ayenze ukuthi abanye abangakabi seduze lokukhulumisana nohulumende ukwenzela ukuthi abantu babonisane bancedisane basondele ngibona ngazathi lokho kukhomba ukuthi umnyaka uzaba umuhle
ye kodwa-ke abanye abantu bayakhuluma sele bathi ye ungakhuluma khonokho kwamabhili lento ezinjalo kodwa ongabamba uzulu sibili kakhulu kuyini obona ukuthi sibili hayi lapho kuyaguquka phela abantu bade bayenelisa ukuthenga ithukela abayenelisa ukuthenga isinkwa akula nto abayenelisayo baba bhuti
ubuze umbuzo omuhle kakhulu mntakababa lapho ngiyabonga ngithanda ukuthi ngiphe ithemba ebantwini bezimbabwe ukuthi ithemba lizavele kuthini ifakeni amandla lokuthemba imali yethu akula lizwe githi elisebenzisa imali yamanye amazwe akula lokho kungalinganiswa lobaba olobole wakhipha iy'nkomo zakhe wathiwa nangumntana wethu siyakubusisa baba hlala libe le muli kodwa ubaba uyabuya kuphela ezoletha amashukela kube lobunye ubaba obuya ezokwenza ukuthi kube labantwana ekhaya akungeke kwenzakale ukuthi abantu basebenzise imali yakwamanye amazwe kube yimpilo epheleleyo kwaba lesikhathi sokuthi imali yethu kuthiwe asingeke senesi ukuqhubekela phambili siyisebenzisa ngomnyaka ka-2009 ngemva kokuba kubonakale ubunzima buka-2007 lo-2008 obabona sifika kwamanye amazinga amangalisayo yalesi yezi okuba le mali ezingabizekiyo ezingathengiyo njalo kodwa lapho sekuzanywa ukuthi indlela esisenza ngayo imithetho kumbe ukuhanjiswa kwezomnotho kumele ibe yindlela esetshenziswa umhlaba wonke jikelele ngoba ngibona ngazathi kwakulesikhathi esasisebenzisa khona indlela zethu ze-economics ezingahambelani labanye abantu konke lapho sesilo siqamfundo nabantu abacebisa isiqamfundo lo mongameli oyaziyo ibhizinisi le-economics ofuna ukuthi our balance sheet izinto zibe ngendlela ebalulekileyo so lapho sekusitsho ukuthi singaba le mali yethu abantu sebeza kwenelisa ukuthi babe le themba lokuyinika amandla ngokuyethemba because i-economy is about faith, i-economy is about trust.